i-research institution leyo into abayikhulumayo yinto abayenzayo ngabomo futhi eyokuthi babe neqinisa lokuthi wena iZimbabwe kayivuki njalo kayisoze isuke ekuhluphekeni esifiko kaphezi ngenxa yeziteziso esilazo ezifakwe yibo khona ngale ukuthi umnotho ubuthuthuko uvuke kulento eziningi ezifunakale bana ngabe ziyenzakala and zonke lezi zinto ezenzakale especially futhi kubo-balance of payment loba besikhuluma ngesingizi okusitsho ukubana ilizwe lenelisa ukubana lithole izimali ezokuthi kuthuthukise inhlelo ezikhona ezizayenza ubana into zihambe kahle ayikho kwela kithi eZimbabwe bayivalile sizame konke siyakwazi sonke ubana uprofessor Mthuli ukubuya kwakhe uzamile uba lobudlelwano labo bonke laba bantu abadika ngendaba izinzalo zemali o-IMF o-World Bank wazama lokuthi kona aklawule izikweletu besikizo kengalokona uthengisela ubana ngabantu asebe-reformed kodwa bona kulokuthi basamukele balokhu bekwenza kube nzima kakhulu kube buthundu ukuthi siphume kulokhu esiyikokhona
siyabona njalo bayakhuluma ukuthi bathi ibutho lokhu elicilile abayitshanga ikhalenje
ibutho lokhu licilile babe sishoni ngoba ibutho asisalibona libuyelile emabharakini alo babuya kuphela ngesikhathi esana ngo-November bekhuluma ade bekukhuluma kodwa ngemva kwalokhu asibaboni phela izinxa uhamba qabathatha sibabona izinla kuma-road blocks abasekho